Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo selubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe ngomunye wakhe wafa.
Kubakhubile abantwana. Hey, kubuhlungu njengoba what's painful is indlela afe ngayo.
Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Muzuri kuchiyeleli bandla lidonselana amandla.
Kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kulezo sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile.
Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho loyedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ukuthi khona eMatabeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile kakhulu elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa. Intatheli zindaba iStudio 7 uAnastasia Ndlovu ubesemfeni yomufi uWayne Ndlovu elokitini lemganwini kobulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. iStudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi Nometha Ndlovu.
Kanya ngani abantwana bonke they were affected na? Abantwana babuya khonapha e-founders lekhala bakuzwisisi, the teachers are saying abafundiseki, abafundiseki, abantwana bakhona baya bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. Hey, kubuhlungu njengoba what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. He went through a lot. He's in pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenjayile bandimazi, so when I previous week babenjayile last week. First niyathalaza ngisizwa omunye sembiza Arnold kuyangami mina ngiliselani le sempunja sefuna ugali. Esithi hawe angaphi ubona into esenzakele singiyaphapha manje thola vele uwe ngishethe ke si ready for the cast.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance of counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang-related violence, which is very prevalent in Blue Area Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMiddleton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Sanders, Sitele, to mention but a few.
Abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazo westudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Umsolwa oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 ogwaze wabulala omunye wakhe umiswe emthethwandaba kamantshi ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isihlobo sikamufi umnumzana Thembelani Dube uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Imiphumela yezinto ezazihlala zisenzakala sizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edluleyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizimpule kakhulu ngindlelami ngiphathekile ngoba yisihlobo sami sonoke esilahlekileyo ngumntana omngawami. Kodwa-ke kusekenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikulandelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzia kamiza bagcine sebethola izikhali ezinjenganzo lezi ezibulele umntwana lo okade funda ngoba nxa umntwana ebulewe ngethisa asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthale kuye esikolo kodwa kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe kabasanakekela kakhulu ngabazali ngakho-ke siyimpanke esikhuthaza kakhulu ukuthi abangelini baqonqosele abantwana baqondise abantwana babakhe babelileke ukuze kungaveli izehlakalo ezingakhoneko esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha kusesemncane kakhulu ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana layo bhilokezi ngoba abantwana bakulezi nsuku kungakunanzelela sebezenzela umaqanda sebengumhlambi kazelisiwe siyakhuthaza-ke izakhamizi sikhuthaza abazali ukuthi kunomlando wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoqele kakhulu ukwenzela ukuthi zonezi zehlakalo ezinjengazonezi phinde sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aphulisa ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha baleyisiqumbi kuthenekezidala-ke ingxabano enjengabeyezeshehlo kumele-ke i-deployment yamapholisa isondele kuzonezi indawo esingazibiza ngokuthi ngama-hotspot. Siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane abalisi lazo zonke izakhamizi kuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube siyazi ukuthi kabasatshaywa kuthiwa balamalungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe kugcina kusiba le ngozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibaguguzela ukuthi badla amalungelo abo kodwa kunanzelela khonapho kekhulumeni ngamalungelo ama-responsibilities zingumlando wawo abatyelwa kakhulu ngawo okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale bebanike amalunda bazitshele ukuthi bona sebengazifika emhlabeni ungananzelela lo mdalo emzimi wakhe amandla kaseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona inqabele ukuthi umzali agoqe umntana akhe ngendlela eqondileyo kube sekuthiwa kulabo guidance and counseling labo-psychosocial services zenezo izinto vele emuntwini omnyama umuntu we-afrika ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina sivele sikhule besiqondise ngolwayo ena umuntu ethala kakuthi ukuthi uyabulawa anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ukuhlu ukuyalibona kodwa kwathesi abantwana laba bengenxa yamalungelo lapha abuyayo abantwana phele zenzeka kantante bekwazi ukuthi engavelayibika tubani ngenzeso womthetho uhlekela umntwana ukuthi uyi-abuse.
Hello-ke ngumnumzana Thembelani Dube isihlobo somfundi ogwazwe ngomunye wafa uWayne Ndlovu uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ukuxoxwa ebandleni le-MGCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiyele libandla lidonselana amandla. umdzuri lenye inkokheli yebandla yaxotshwa kubandla leli ngemva kokuhambisa umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba besithi kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngomvulo uMonzora uhle waxotshisa edale lesenethi umnumzana Mdzuri. UMdzuri labanye bakhe abaxotshwayo bathi kabayindawo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube utshele uGainer Gumede Said weStudio 7 ukuthi uMdzuri labanye bakhe sebexotshiwe kodwa nxa befuna ukubuyela ebandleni kuyamele balandele indlela ehlelwe yisisekelo sombuso webandla kulabo abalezikhalazo.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uMdzuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenetha emele ibandla le-MDC kulandela ukuthi usetshile ibandla. Ngokulandela umthetho welizwe i-constitution, umuntu angachiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika-senator, sika-member of parliament we-lower house kumbe sika-councillor, kuyabe sokumele asichiye leso sikhundla. Ubaba uMdzuri uchiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla le-MDC walisa e-court, esiya e-court engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni ngoba i-constitution ye-MDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani laye kumbe angahambisani laye, kumele abonisane labanye bakhe, ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula ke kukhona engaya e-court. Manje ubaba uMdzuri kazange alandele ngisho esisodwa isinqumo sebandla esama structures ebandla esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha esala ukulandela impumela ye-Congress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla selisiba lomlando nje ukuthi lazise i-parliament kumbe i-council ukuthi hayi uzivanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselayo. So kuliqiniso labo amelabo ubaba uMdzuri ekuphikisaneni ekube lombono otshiyeneyo abafana labo Denmoy abangekho e-parliament, kuyibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma disciplinary hearing ona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni, kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla, kabasalawulwa lebandla, sebezixotsha. Akuyabe kungelanto into engaye ibandla elingayenza ngaphandle kokuthi likube kanjalo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi sithinte omunye walabo okuthiwa seqotshiwe ebandleni le-MDCT, umnumzana Dan Moyo, ongumgcinisihlalo webandla leli ngapha kwele Melika, saqala ngokumbuza ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla le-MDC kube ngumuntu oleqiniso. Okukhulunywa ngu-Witness Dube la ngamanga nje aluhlazo. Oqala uMdzuri kazange azikhiphe ebandleni, lamanje ulokhu uyagcizelela ukubana yena uyimemba yebandla. Azikhipha kukho ikuthi avumelane noDouglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi witness wena ukuthi uzube isikhulumeli sebandla le MDC wawenza kwenzakala kanjani ngoba masi siya ku constitution ye MDC i standing committee ama members wonke awe standing committee nabantu aba electwa ku congress kwenziwa ama nomination esenziwa ngama provinces from u president kuze kuyofika kuye uwitness oyisikhulumeli sebandla konke lokho akuzange kwenzakale umdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli iconstitution yethu yinto ayixotshelwa eParliament ke leyo lokho kukhulunywa uwitness okokuthi umuntu angahamba isibandla ecourt usezixotshile kuhumana nje kuphela ngoba iconstitution ye MDC ayilayo leyo clause yinto yena uDouglas Monzora ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumongameli ube ngumongameli esebenzisa yipi constitution ye MDC ngoba MDC constitution ye MDC ithi kumele ube ngupresident mawu ukhethiwe econgress icongress ayizange yenziwe ngoba icongress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch ward district province kanjalo ayikho nje icongress eyenziwayo kuma lower structures so siyazibuza ukuthi kanti manje ke makuthi kunjalo laba ke bona sebezithi bayizikhulumeli ze MDC noma abasebezithi bona bangopresident be MDC bayikho ngandlela bani ngoba ayizange iconstitution ye MDC ayizange yalandelwa ngitsho nje sabona ama province abo chairman bama province babhala incwadi before iowi congress kwabo lokho abakhuluma ngakho kusenzakala besithi no ay asivumelani lakho lokho ngoba akusiyindlela iMDC yenza ngakhona izinto ama nomination bekumele aphume from the grassroots from ama provinces and then sabona futhi belandela nge press statement i press conference abayenzayo ama chairman awe MDC again be denouncer ukuthi into enziweyo ayenzwanga ngendlela i MDC esebenza ngakhona ayenzanga ngendlela ye MDC constitution so abo witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo kodwa ngeqiniso masilandela umthetho weMDC as it is right now asilayo upresident asilayo istanding committee up until ama congress aze ayenziwe ngendlela iconstitution ethi kumele enziwe ngakhona
lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho loyedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abanengi. Ugatsha lwezemihloliso lweZEC luthi kulezikolo ezifika phose amachumi amabili 18 ezingela ngitsho lomntwana oyedwa owapasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMathebeleland North umnumzana Neva Nyahunzi uqoqelo sithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani iproblem kakhulu ukuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks, ama schools amaningi vele abala ama textbooks. So nge siyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum leyi okufunakala ukuthi kona abantwana babe beyenza ama colors. I problem ukuthi kona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana. Kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of ama secondary schools in Binga akula electricity kumbe alternative ukuthi kona nqa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzi. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngitsho ama computers ukuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Ministry of Education, Ministry of Primary and Secondary Education, against the Dhaka framework, which stipulates about 20%. Abantu abebinga, they've been left to go to bayenze kumbe balande the culture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumela nikwizikolo. Imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of ama schools in Matabele, not all the 7 provinces are affected. Although silama districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of ama sizes awo, they manage at least to get some of these resources beyazuza from province abaduze yiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhloliso yabo okumele uyenze ukuthi khona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagesi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even imotivation ababalisi abaningi vele they are not motivated, vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagesi kuma schools. Nga kungela amagesi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa iICT ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of examination process. E-government is supposed to see to it that in Matabele and North, e-grand equalization iyabuya ngesikhathi, so that at least izikolo ezisemuva lazo singaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
Hello, okay. Ngumnumzana Neva Nyawunzu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMatabeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi izulu elinayo kulezinsuku likhangelelwe ukuqhubeka lisina, kodwa lizaba lisina ngamandla kumalanga alandelayo kuze kuyefika ngomvulo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo esedaria elokitshini le-North Phumula. Leli phephandaba lithi kulabantu abaningi asebephethwe yilumkhuhlane okokuthi abangamachumi ayisithupha lanye 61 bahanjiswe esibhedlela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani lonke basakazi uThe 7 labalaleli embingele lomthwazi wonke laphana jikelele. Siyezwa abafowethu bayakhala ngokuthi ePhalamende akulabantu abamele iMatabeleland. Yena chamisa ngkhonakazi ngimzokhuluma ngedevolution of power. Sibona iMatrends lokhu incindezelwa njalo nje le opposition yangkhona yena uchamisa oyikhokheleyo. Sibona lokhu esenza ingxabangxoza. Lokhu esenza ingxabangxoza ethatha amashiyana vela kubo mtowe kubo mtare kibo khona le waletha ngapha kobulawayo zoba ngokancel. Sile 18 councillors engamashiyana esihlupha manje kobulawayo. Ngabe yena umkhokhelwa ngkhono omkhulu ngaka siyamuzwe ekhuluma i-devolution of power, iphambili ye-devolution of power. Ngokubana mina angaze ngimuzwe nachani sawa ngkhono ekhuluma i-devolution of power. Lokhu esenza continue esenza i-tribalism yakhe. So indaba yakithi nzima ukuthi ibonakale iMatabeleland ithuthuka kusasenzima kakhulu. Ngokubana nalo umfana omncane abathi phambili ngomfana omncane abantu bakithi. Ubonakala lokhu encindezela iMatabeleland asikaze simuzwe ekhuluma i-devolution of power. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala ngeSouth Africa ukhuluma ngobheka impilo yakhe.
Studio 7 linjani lonke. bengicela usizo sijengele imota nje njengamanje ngabo 11 Plumtree Town lapha abantu babe bagongoda umfana lapha bathatha imota leli ibona ku picture leyo babaleka layo so ama contacts number yona lawo elinga contacta ngendawo ethi uma izwakala ukuthi ayidlula emaphisa njengamanje as we speak kanje imota edingakala very serious umfana wakhona bamlimazele ulaliswe la esibhedlela so sicela ongabe ibonile sama ukucontacta umamapholisa aseduzane kumbe zalezi number ukuthi sikwanise ukuthola usizo ngiyabonga kakhulu
ngibingelele Studio 7 ngibonga umsebenzi eliyisenzela wona kusinika indaba zeqiniso ngolwami udaba na ngabantu bezana abacelebrate imgaka day ukuthi yini eselebratewayo ngenkosi yabo le umgaka ikuyini abakwenzileyo nge 43 years asilamsebenzi sikhulele edubeni sesizigugele edubeni lokhu abakwenzayo besuka lapha besiyela ubhani imali abazisebenzisayo isitebo ukuthi belungise imigwaqo belungise izikolo izibhedlela zibe le mithi yikho kufuneka bona bathi bacelebrate ilanga lenkosi yabo hayi lisihloniphe badala lina bantu bezanu lisihloniphe
sanibonani ku Studio 7 ninjani nonke ku Studio 7 hayi siyazibonga izindaba zimnandi izindaba siyazizwa hayi yezwa nje bonke abantu bayakhala nje ngezanu bayakhala ngezanu hayi kusiya ngami ngabe nje abantu bonke bayabambana bemephathini eyi-1 abangakwazi ukuthi mhlawumbe kuma-election bezame ukuthi bencedisa then from there ke sebezobona lezi iy'ndaba zaba babhekane nazo sebaqale bakhipha le phathi le isilonda ngoba isilonda izanu yisilonda yawubona ukuthi isilonda sihlupha kanjani izanu izanu ayinanto eyenzayo 42 years iphethe ilizwe nanamhlanje lokhu isazama ukuthi iyalunga hhayi kusekuqinisweni nje ukuthi hhayi ukwehluleka ize ehlulekele naye lelo liqinise lazi izanu ukuthi sihluleke akusekho engakwenza ngoba nje nemigwaqo yonke into nje kumoshakele ezandleni zezanu yonke into nje imoshakale ezandleni zezanu bevele belokhu beyibonayo kwalokhu kuthiwa izanu ayikho nje into abayenza abazivumela abadala ukuthi hayi sizehluleke ngiyabona
sanibonani Studio 7 sanibonani Studio 7 abasakazi abalandeli ngibingelela Studio 7 iminyaka uqalile manje sikujulayi angaze kube le audio yami efundayo noma njalo nje akula ngitsho angazi ikhompyutha yami ngiyeqa njani noma yeqwa ikhompyutha noma yeqwa yini Studio 7 ngiyacela lami into engizwakale amazwi ami engiwafakayo lami ngabe ngithanda ukuthi azwakale njengoba litalikhethi nje so abantu bonke asizwakaleni cela Studio 7 cela kakhulu ngiyabonga South Africa Deep Sleep.
Ngiyabonga ngicabanga ukuthi namhle ngenile inamba yami kusoseva ngigcine sengiyiseva ngenye indlela la +12 02 fake ezinye inamba siyaphambi ngiyabonga kakhulu lamsenza ukwanisa ukungena emsakazweni ngoba yikho lapho engizwa khona inyuzi zasekhaya siphiwa yonke imininingwane ngiyabonga kakhulu ngani laleli njalo lisinikeza ezinye inamba lisinikeza izindaba ezilohlonzi ezizwa ngabantu abaningi esizijabulelayo ekugagasa nje phela lisixolele hhayi siyajabula labaphi umbono sizabe silalela lathi ngesikhathi siphendula siyacela lathi lisifundele asingake sithule sizabe sifaka lathi imbono njengabantu siphila ngaphansi kwe-Studio 7 iradio esinikeza izinto ezingafihlekanga ezenziwa ngomnankagwa nabakhokheli babo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 2 4 6 5 0 3 1 8. Balaleli, isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile elizweni jikelele, ikakhulu koBulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa ngomunye wakhe. ukuxotshwa ebandleni le MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuthiye ibandla leli lidonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Lingakhohlwa ke ukusilalela ntambama lamhlanje ngo 7:30, kodwa ezekuseni silazo ngomvulo ekuseni. Siyazilazo ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Igama lami ngu Chris Gande, ngilifisela ke impela sonto elithukela.